Njengoba vele wayechilo ukuthi imali yangaphandle ama US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabank kumbe ebhere uthi-change. I-2.8 intengo yakhona ayijoyo yiyona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo. So uyabe umsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswayo iningi kanjani kanganani, i-demand and supply. So lokhu akuthileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki, yiyona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke azawuthi nxa sithengisa sithengisela mina lawe, sesizawuvumelana ukuthi ye umsika wemali umi kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa la semkambo wensitha esingathi i-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market, abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi, luba ngathi ukuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange bathi bona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kutho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni khona baye bethengisela thina abangaphandle kumabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsika wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsika ovulekileyo akulanto esingathi predetermined.